amanzi ludubo olukhulu esigabeni sezansi emandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Inengi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha, kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni, bancedwa iwindmill yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asela manzi lesikhosi sethu zobeka ngoba idamu lethu ladubuka. Kathesi sinatha emthonjeni sicithile, izikotsho lazesikotsho zakhona zisile. But sele wilimini leyakonyongolo kodwa layo kwesikhathi amaphayipa angikhona asuka avuze.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotsho zafa bakha emthonjeni, ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza, ethi bacela ukugejelwa izibhorani.
Besifike emthonjeni mthoma ngkhona kodwa abahelthi bathi awufanelanga siwanathe ngoba imizinja ziyangena aseyele lomugreen pills. Besize besicela ukuthi ngakule incedo ezingasinceda sisibhorele ezinye izikotsho.
Esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's, unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi, kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abantu bemkhuhlane simnenga abanye bayahuda igazi, abanye bayawa swela amanzi.
Inengi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele parlamende kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela, bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse baze baswele lamanzi okunatha nje kodwa lokhu. Ngimele iStudio 7 iseSt Joseph's eKezi, ngingunompumelelo moyo.